thina sithi thina hayi usekelo somthetho iconstitution yeZimbabwe ivumele uZulu jikelele amacitizens ukuthi atshengisele xa nokukhonona abangaba lakho ekuthileyo ezigoqela indaba zokubuthwa kwabantu ababesenza ama-programs abo okuthula.
Sizwa abanye abebandla lenu besithi ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa amapholisa elivimbile. Yebo kunjalo.
Uhlelo lokutshengisela sihlelo lwebandla, akula muntu odesignated ukuthi abizele abantu batshengisele. Uloba ngubani ulelungelo lokutshengisela ngaphansi komthetho welizwe we-constitution yeZimbabwe? Ethi uZulu uyakhuthazwa ke ukuthi insiste lokuqina ekhuluma ngodaba lokuthi amalungelo abantu asesisekelweni somthetho kufuze ahlonitshwe. Xa abantu bevunyelwa ngomthetho welizwe ukuthi batshengisele, kufuze kuhlonitshwe konoko kusemthethweni, banikwe leyo mvumo yokutshengisela izikhalazo zababazi lazo.
Ubabuthimba labanye bakhe babotshwa bebuthene kungeladlakela olwenzakalayo. Kodwa sizwa uMongameli Mnangagwa uhlala ekhuluma kulezi nsuku esethusela. Sithi kulabantu abahlose ukubangela udlakela ikakhulu ngesikhathi somhlangano weSADC. Njalo kukhanya utsho abebandla lenu kumbe abebandla lenu bengaba yingxenye yabantu laba bakhulunywa nguMnangagwa. Ungathini ngalokho?
Asibo bantu bebandla lethu, ibandla lethu lizithulile. Thina sakhuluma kuphela sathi hayi ukhetho luhambeka la uhambanga kahle, okwenziwe ayisikho. Ubaba Mnangagwa kamelanga abe sesihlalweni, iSADC akumelanga ibuye lapha eZimbabwe izonika uMnangagwa ukuba umgcini wesihlalo weSADC. Ingqobe isise uZulu waseZimbabwe jikelele ukuthi baye batshengisele ukukhulana kwabo kale ngabe bekhulana ngale ndaba. Akula muntu olelungelo lokwethusela omunye umuntu, ngoba akula muntu owethe icala. Konke okwenziwayo kwenziwa kugxeke, kusenziwa njalo kulungiselwa okubhalwe esisekelweni somthetho ese-constitution yeZimbabwe.
Isimo samalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi simi njani, ngoba uMongameli Mnangagwa uthi kanye labe ZANU-PF bathi amalungelo bayawananza kakhulu, bayawahlonipha ukwedlula uhulumende kaMgabe.
Balamanga, akuna malungelo abawananzayo. Yikubona obaba uThimba nabanye besentulungeni bengenacala abalethayo, bengenadlakela abalwenzayo. Babezibuthanele ke benanzelela ilanga elikhulu, i-Day of the African Child, ngokuthula ine-private place endlini kababa uThimba, bengadisturbi muntu, bengekho endaweni yomuntu. Amapholisa yiwangena emzini kababa uThimba abo pha abantu, abafanele entolongweni, abalalungelo lebheyili, abalalungelo lokuya emakhothi. Ngalokho akulalungelo ehlonitshwayo eZimbabwe.